Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umahluleli we-High Court uJustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi kundiweni okweleBhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilithumi lasitshiyangalombili 18 months. Wethiswa icala lokutshela izakhamizi entabazinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazana esemacansini ngendoda yomuntu. Undiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebheyili esifika amadola angamakhulu amahlanu $500 watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entabazinduna kanye ngeviki. Wasuka kweleZimbabwe elubhekise kweleBhilitane lapho ayeseyalatshwa khona isifo selihlo. Undiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume namagqwetha akhe ngodaba lolu.
Into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula, akula lutho lapha phakathi, into elula echiphileyo nje kuphela. Into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdladla aye England ayelatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England.
Uphinde wathi kukhona ukungahambi kahle ngodaba lolu.
Wonke umuntu wavuma khonoku. Kwakhulunywa ke ukuthi phuma engasayini kuzaba njani, but hayi, ukusayina kuthedele muva, ukusayina kuthedele muva. Siqala ngempilo yomuntu, ngemphefumulo yomuntu. Yikho ke mfokandweni, hamba uyeze lapha khonale, uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile. Yikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelela emoyeni.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Undiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokheli wakweleBhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote. Kusenjalo abantu lokhu bebambe owangaphansi kulandela okwethulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga othethise induna uChief Murinye othi kugcwele ubukhohlakali eZimbabwe. Ngakho-ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguChiwenga besithi kakhulumanga kahle. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MTC Alliance.
Amahlabezulu amqotho nxa esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lo mbono wokuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa kubona kuqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizaba ngcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi ziqhubeke phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafika kwanje kwabangcono.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando.
Kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi, nalabo basemhlanganweni wethu baqinise umhlangano wethu ngokwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo yikuthi into iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye. Kodwa okunye okukhona yikuthi abantu laba nxa besenza so bazama ukuthi basingcolise thina njengehulumende weZANU-PF, bengcolisa uPresident wethu bethithi udlelana nabantu abayenza imisebenzi yenkohlakalo. Umnangagwa wabumba ikhomishini yokulwisana le nkohlakalo. Ngokunjalo kodwa ikhomishini leyi yiyo nje engane mina indlela esebenza ngayo ngayingisuthisi ngoba bayenza imisebenzi esuthisa umongameli ukuthi ancedise ekulwiseni inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe. Yikho kuphela kukhona. Kodwa ukuthi abantu babesebeqalisa ukuthi bethi wena umongameli udlelana labantu ayisho qiniso lelo umongameli kadlelana labantu abamlimazayo abamuyisela phansi akukho lokho inkulumo zabantu be opposition lezi
baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphika lokhu ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugift Dube.